njengoba kuvele ngokwejayelekileyo ilizwe nxa selisempini ekunye konke kuyama kukhangelwe leyo mpi siyakwazi ukuthi njengoba utshilo eZimbabwe ibibhenefitha kakhulu kuma-bilateral relations esilawo ubudlelwano esilabo le-Israel okunjengokuthi sibone lamankampani e-Israel anjengabo-Petstock ebuya esiza lapha bakhona eHarare ngale iba basincedisa kakhulu thi njengabalimi elungolwazi langemitshina kanye nalihlanyelo lento ezinjalo so sikhangelela ukuthi sikholela ukuthi ngabe kuyenzakala ukuthi kube lokukhumisana umlotha ukuze kuyiwe phambili siqhubeke sisizakala njengeZimbabwe.
Manje lokhu nxa kunjalo kulithiya lingaphi?
Thina njengeZimbabwe besesiphakathi kwe-conflict ukuku sesi-conflicted ngoba okunye uhulumende wethu uyabe ekhuluma besithi sisima labantu be-Palestine at the same time siphinde sibe sisebenzelana le-Israel okutsho ngokusobala ukuthi njengo nine aligned movement thina njengamalunga e-nine aligned movement kusithola sisiphakathi kwezimpi esingalani lathi ifana ke lempi ye-Ukraine le-Russia ukuthi sazithola sesokumele simele e-Russia ngoba i-Russia yiyo eyasincedisayo ekulweleni inkululeko yethu so sizithola sisiphakathi kwempi esingalani layo ibisiphambanisa inhlelo zethu lobudlelwano bethu ebesilawo.
Ngendlela i-Israel esihlasela ngayo laphana idinga abantu abebutho le-Hamas, ngombono wakho ubona sengathi impi le ingaba iseduzane lokuphela na?
Impi le angibona ukuthi iseduzane lokuphela, ngibona ngani kuza kuseduzane lokuthi kube sibe sengozini yokuthi amazwe asekela i-Hamas agoqela o-Jordan Iran lamanye amazwe ama-Arabhu basangaba lakho ukuyithenga impi le bese kuthi amazwe njengabo North Korea avele elokhophe lokuxabana lamazwe njengabo America eMelika yona evele isekela i-Israel sesangabona nxa kungalwenzwanga masinyane singukusuku escalator sisiba lempi yomhlaba wonke.
Kuyini okungaphathisa ukuthi impi le ibe imiswa?
Kuthatha ukuthi amazwe njengabo Russia labo Iran lamazwe njengabo America labo Britain bangenele ekuthini kukhululiswane bekele ukube bethumeza izikhali losekelo ngoba nxa belokhu bethumeza izikhali losekelo bangezelela ukuthi impi le iqhubeke imemetheka izagcina ingelamkhawulo, izagcina ivulalise abantu abaningi, izagcina ichaphakele kwamanye amazwe,